izakhamizi lezi zithi zacina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi, lapho kuyafiwa sisinje siyahluka imizimba ngendaba yokungadli sesilekhwasha. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyachuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinde 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le, unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa. Sile 5 days yasidle.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze le mali mtakamama imali kayivunwa. Nabantwana bafa baphela. Ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu kabalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Ayidlala siza kufa thina izalukazi loba ngicamba umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izalukazi yafa asiboni lutho bathi lidlala sikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampu Sithole IV uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba banengi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, $3.3 billion, eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eWorld Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu Anastasia Ndlovu.